Iqula elikhokhelwa libhanga elikhulu elizweni ele Reserve Bank liphakathi kokuhlolisisa imbangela yokuvalwa kanye lokungathuthuki kwamafekithali akobulawayo ngendlela yokuwavuselela. Kodwa umeli webulawayo East edalele parliamente njalo eyisiphathamandla sebandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi unuka santungwana.
Mina njengomtaka Khumalo uMamtunga ngizwa ukuthi imihlolo yamantunga le namhlanje iZANU-PF ngikhona le-RBZ ngikhona bekwazi ukuthi amankampani kobulawayo avalwa bafuna ukuzoncedisa ngokuthi sesiya kukhetho sebezama ukuthi bakhombise abantu bakobulawayo ngokuthi bazabavulela imisebenzi kwezethu babavotele beceda ukubavotela sebebaleka. IZANU ivele ikwazi ukusukela ngo-2000 iZimbabwe Congress of Trade Unions ikhala ngokuthi imisebenzi yaphela kobulawayo. Lamakhampani ayedlula more than 1,000 avalwayo kobulawayo. Abantu bawuhlaba umkhosi baze badinga iZANU ingalalelanga. So akula nto abazeyidinga ngokuthi bazoncedisa bencedisani bona beyibo abenze ukuthi amakhampani lawo avalwe. Amaningi zatshelwa ukuthi kumele asuke kobulawayo abuye azevula eHarare. Lanamhlanje asuke abuye azovula eHarare. Bazama ukuthi bathenge uZulu wakobulawayo ukuthi anelise ukuvotela iZANU ngokuthi ibuye abavulele imisebenzi.
Umeli wephelandaba Mpophoma edalele parliamente umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU PF uncoma uhulumende njalo uthi kufanele idolobho lakobulawayo libizwe njengela izolo elokuthi kontuthu ziyathunqa.
Ungakukhangelisisa amafektari ebesephendulaba aba ngamathethi pho nxa erabizeni sikubona sokufanele sibuya ubane kulungiswe lokho siyakuthakazelela kakhulu kunoko. Laba abacabanga ukuthi mhlawumbe yinto yepolitiki ngibona abantu abasalele emuva kakhulu ngoba mina njengommeli wepharlamenti kobulawayo bengikhona ngalo iviki ephelileyo ngibona izinto zisenzakala. Ngibonile abantu sebecaza ukuqhatshwa o-NRZ sebeqhatsha omelini bayaqhatsha o-Archer Clothing bayaqhatsha endawo eziningi kuyaqhatshwa ngitsho laku-C S C ngane sebelungiselela ukuthi baqhatshwe ngoba i-C S C sibambane le-NASA ukubana bavuselele i-C S C yethu khona ngalo. So lokho akusonto yokuthi ubetha kubanjwa amehlo kumbe kuyapolitikwa yinto ehambelana nohulumende omutsha ongeneyo ozike i-100 days izobana kumele kube sokule nguquko ezithize itshengisela ubana ha-a sokutshintshile unyathelo sokuhanjwa ngolunye inyawo lapha sokuvulwa ama-industry okwempelampela hayi khona okwepolitiki.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Ngibona njengani linyathelo elihle sibili ngoba kumele uqale ukwenza i-research ungakafaki imali kodwa kumele i-RBZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kumafektari lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Asifuni ukuthi benze i-research yabo bethule. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research eyokuthi abekwazi ukuthi umfunakala imali engakanani uthi amafektari lawo avuseleke.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ unkosikazi Khuphukile Mlambo ugcizelele kumsakazo we-ZBC ukuthi ibhanga leli lifuna ukubuyisela idolobho lakobulawayo kusimo elalikuso kudala. Ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington DC ngingusithandekile Mhlanga.